Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
njengeMDCT siyangena ekhethweni lolu olunabanye abakhuluma ngokuthi abasize bengene, kodwa thina sithi siyangena. Yikho sahamba 3 nomination safaka la makhandi, so yikho sithi siza kuba phakathi kwe-election le. Kodwa kule zinto esifuna ukuthi sizikhulumele zeki, okumele ukuthi zeki izenze. Izeki kumele ukuthi ikhangele u-section 239.
Abecelele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bahlangene lentathelo izindaba bechasisa ngomkhankaso wabo wokhetho.
Okwenzakalayo ukuvota kwamapolisa kuyasigida ingqondo, ngoba akusadingi inyanga ukuthi sibuzane ukuthi izekhi ivele yizekhi kumbe yizani. Okusekusitsho ukuthi sesizamelela ukuthi amakhosi size ukuthi bazakuthini.
Ukuvota kwamapholisa, amasosha labanye phansi kohlelo lwe-postal voting phambilini kokhetho kuyaqhubeka elizweni. Abanye besola ukuthi bavota bebukelwe ngabaqhatshi babo. Umongameli Donald Trump uchaze umhlangano wakhe lomongameli Putin wele Russia njengehlandla lakuqala lokulungisisa ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abecelele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bahlangene lentathelo izindaba bechasisa umkhankaso wabo wokhetho. UMakhuphe ubekhatshwe kulomhlangano womqondisi womkhankaso wakhe unkosikazi Priscilla Musihayirambu Imushonga kanye lesikhulumeli sakhe esimele ukuncintisa sidinga ukumela iphomula edalele ePhalamende umnumzana Khaliphani Phukeni. Intathelo izindaba yethu bathabile Masuku usethulela lolu daba.
UDokotela Khuphe uthi bona njengebandla bayangena kulolu khetho njalo bakhangelele ukunqoba, yikho bafaka abantu ukuthi bancintise. Uqhubeke ethi izekhi kumele ibone ukuthi kulenhlelo zokuphathisa amabandla ikakhulu kukhangelwa ama-polling agents, ngoba asiwo wonke amabandla azakwenelisa ukuhlawulela ngoba inani lendawo zokuvotela lingezelelwe ngenani eliphezulu. UKhuphe ungezelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubala kwamavoti kuhle kwenzakale ngasikhatshana, khona abantu bezabakwazi impumela masinyane.
Thina sikhulumeni ukuthi njenge-MDCT siyangena ekhethweni lolu olunabanye abakhuluma ngokuthi abasize bengene, kodwa thina sithi siyangena. Yikho sahamba 3 nomination safaka la makhandi, so yikho sithi siza kuba phakathi kwe-election le. Kodwa kule zinto esifuna ukuthi sizikhulumele zeki, okumele ukuthi zeki izenze. Izeki kumele ukuthi ikhangele u-section 239 we-constitution. Uyakhuluma, uyachasisa ukuthi yikuyini okumele kwenziwe izeki ukwenzela ukuthi ukhetho lolu lukhululeke, ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozathi ukhetho lwalukhululeke. Thina sikhangele futhi kakhulu udaba lwama-polling agents. Kuyabe kunama-polling station angu-11,000. Each political party sokumele ukuthi ibone ukuthi ilama-polling agents abedlula ku-22,000. Thina njenge-political party kuzima ukuthi sibe lemali ekuthi sibathiyene njalo siba-deployed. So yikho sithi kumele ukuthi sincedise kukhona lokho. Yikho sithi thina izekhi lohulumeni kumele bebone ukuthi khona ama-development partners, kumele ukuthi babone ukuthi khona ama-polling agents ayathona.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikaMakhuphe njalo emele ukuncintisa uthi kusahamba kahle konke ngaphandle kwalokhu okwenzakale emapholiseni okutshengisele ukunganaki umthetho kwabezekhi.
Thina umbono wethu kulawa ama-elections esingena kuwo manje yikuthi so far kusahamba kahle ngaphandle kwalokho okwenzeka emaphoyiseni. Ukuvota kwamaphoyisa kubona into wrong, vele kumele kwenzeke according to the Electoral Act. Kanti inkinga ebekhona manje yikuthi i-ballot paper inikezwa umuntu o-applyele ukuvota ngepost, lowo muntu kuyokumele avote ayithumele back. Bekungadingeka ukuthi kube polling station ecreatwa ngama-commanders. So lapho nje sibona i-violation ebesocela ukuthi zeki phawule icho ukuthi lokho kubangelwe kuyini.
Umqondisi womkhankaso kaDokotela Khuphe unkosikazi Priscilla Misihayirambu Imushonga uthi umkhankaso uhamba kuhle njalo omama bakhanya bemjabulela.
Awukanasela kwa Dr. Kupe uhamba kuhle sibili. Thina siqalise into leyi sazikele ukuthi asizisenze into zamarani. Ngoba sifuna ukuxoxisa nalabantu. Sifuna ukuthi abantu basibuze umbuzo athi sikhuluma la. Esikubonayo yikuthi omama ayamthakazelela. Ngithe ngikhuluma mina omama abaningi. Bahle bathi singafika endaweni kumbe kusemarket. Bahle baphume baningi.
Unkosikazi Misaira Mbwi Mushonga uthi omama baya ukuthakazelela ukuma kuka Dr. Kupe njalo inani labo mama ababhaliseleyo ukuvota lalo likhuphukile njalo akula kuhlukuluzwa ekukhankaseni. UDr. Kupe yena ugcizelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubalwa kwamavoti kumele kuhle kwenzakale ngasikhatshana khona abantu bezabakwazi impumela masinyane. Uthi yena izekhi kufanele inikeze amabandla iphepha elifana lelokuvotela eliyisibonelo khona beza kuyabonisa abavotayo isimo salo. Ekhuluma lentatheli izindaba uDr. Kupe uthe sekukaningi ukunganakwa kwemilayo yokuziphatha ngesikhathi sokhetho osekwenziwe ngamanye amabandla lapho omunye wabancintisela iMDCT yeEpworth lonkosikazi Miriam Mashaya Mombe owekwatsana abahlukunyezwe khona kodwa amapholisa akula akwenzayo. Lolu daba uthi bazalukhweza kuCommission yamalungelo abantu iHuman Rights Commission. Ucine ngokukhuthaza izekhi lohulumende ukuthi babone ukuthi ivikelekile ivoti yomuntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje lilanga lokugcina lababhalela bathola ilungelo lokuvota ngepostal voting kukhetho lalonyaka ukuba base amaphepha abo emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bonke abathola amagwaliba okuvota awe postal vote bakhangelelwe ukuba sebehambise amaphepha abo okuvota eZEC eHarare lamhlanje phansi komthetho wepostal vote. Ukhomishina weZEC uDokotela Qhubani Moyo uchaze ukuba lamhlanje lilanga lokugcina lokusa amaphepha okuvota awe postal vote kuZEC.
Okuqakathekileyo ukuthi lelo ballot paper eliphakathi kwe-envelope evaliweyo kufuze lifike ku-chief elections officer eHarare ngemandi mhlaka 16 which is 14 days before the election as per the requirements of umthetho okuvota okwelizwe.
Umoyo uthi ngemva kwalokho amagwaliba la azagcinwa eZEC engavulwanga abesethunyelwa ngelanga lokhetho endaweni abazibhalisela ukuvota.
Ngemva kwalokho azagcinwa kwangale emahofisini ethu abesethunyelwa ngelanga lokhetho kuma-polling station lawo umuntu abhalise khona. Engafika khonale asezavulwa-ke lamanye amaphepha azabe evotiwe ngalelo langa kuma-polling station wona la.
Abavotileyo ngepostal vote umoyo uthi bebekhetha umongameli abamfunayo ilunga ledale lephalamende lekhansili.
Kuvotwe bonke kubathathu umongameli House of Assembly lamakhansilayo.
Abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7200 babikwa babhalela kuZEC bathola ilungelo lokusebenzisa i-postal vote ukukhetha umongameli abamfunayo ilunga ledale lephalamende kunye lokhansila. Mhlaka 13 Ntulikazi amaviki amabili alandelayo izizalwane zeZimbabwe zonke ziyavota loba nje kulensolo ethize ngendlela iZEC ephathe ngakhona i-postal vote kanye lokungachazeli uZulu obala ngayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo ukuvota kwamapholisa amasosha labanye phansi kohlelo lwe-postal voting bekulokhu kuqhubeka lamhla abanye besola ukuthi bavota bebukelwe ngabaqhatshi babo abafisa ukuthi bevotele ibandla le-ZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umanyano we-MDC Alliance usukhweze emthethwandaba udaba lokuthi akulandelwanga umthetho wokhetho olukhululekileyo kuma-postal voting la. Kodwa inhlanganiso ye-ZEC yona ithi uhlelo lolu alusoze lucitshwe ngoba kungelabufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi aluqhutshwanga emfanelo. Ukusenjalo intuba yenkamba yeRose Camp kobulawayo lapho kwaqhamuka khona ingxabangxoza abantu besola indlela uhlelo lwepostal voting olwaqhutshwa ngayo ngeviki edluleyo ibikwa isivaliwe ngendlela yokuvimbela abatshengisela kulindawo. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuvota kwamapholisa kuyasidida ingqondo ngoba akusadingi inyanga ukuthi sibuzane ukuthi izekhi ivele yizekhi kumbe izani. Okusekusitsho ukuthi sesizamelela ukuthi amakhothi sizwe ukuthi bazakuthini. Njalo lokhu kuyakhombisa ukuthi njengebandla le-NDC lokhu esasungulwayo sikhala ngokuthi izanu iyantshontsha. Ubufakazi sebuphumile. Insuku ezimbili ezintathu ezidluleyo izekhi yasithela yathi khona iprinta ama-ballot paper. Kanti ama-ballot paper lawo bawaprinte nini banelisa ukuthi bawasuse lapha aprinta khona eHarare agcwala ama-police station eZimbabwe engaka abalwe nini kuprintwa amangaki ama-serial number angikhona yiwakhi. So sokukhombisa ukuthi sesikhangele labo sadaji labo ukuthi kabenze umsebenzi wabo ukuthi bamise linto eyenzakalayo ngoba ikuntshontsha okusegcekeni ongafuni inyama.
Kukhanya uhlelo lolu olwe-postal voting luyaqhubeka lanxa kulokukhonona lokho.
Yebo naye kuqhubeka yaqhubeka amandla ukuthi kuqule izinto asebantwini. Esingakwenza yikho khona ukuthi singene emgwaqweni uzulu atshengise ukukhonona kwakhe. Sokumele sibe nyandani njengabantwana baseZimbabwe sisukume iZimbabwe yonke sitshengisela uhulumeni owezani kulokhu abakwenzayo kungaphandle kwemthetho njalo basithathela ithuba lokuthi sikhethe abakhokheli esibafunayo ukwenzela ukuthi siguqule impilakahle kaZulu elizweni laseZimbabwe.
Liza kwenzani ngalokhu njengoba ukhetho luvele solufikile?
Angithi nxa sidlala umdlalo wenguqu sivuma ukuthi sokuphelile nxa i-90 minutes le-extratime isidlulile. Sizafika ebholohweni lelo kumele siligqume nxa sesifika lapho esizaphuma khona lo mgoqo ukuthi senzani njengoba sekulobufakazi ukuthi ukhetho solutshentshile.
Lo nkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli somanyano we-MDC T ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo enkulumo yokunanza imisebenzi emihle kamoyi uNelson Mandela eza kwethulwa ngowayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama kwele South Africa kusasa asesemaphethelweni. UBenedict Nhlapho uxoxa labaqoqela umkhosi lokukhangelelwe ukwethulwa umnumzana Obama.
Abantu abavele endaweni ezijeneyo emhlabeni jikelele bazabe bethe kwaqa enkundleni yeOneRus eJohannesburg bezokuzwa imfundiso kaObama ngoMandela. Njengoba ke sihloko salonyaka sisithi kuvuselela imisebenzi emihle kaMandela lokuba lusizwe emhlabeni oguqukayo, kukhangelela ukuthi inkulumo kamnumzana Obama ifitizele indaba zokutholiswa kwabantu izindlu, ukuzinikela ukusebenzela umphakathi, ezemfundo, ukuqedwa kwendlala lokunye. Lesi sifundo sethulwa minyaka yonke kunanzwa iNelson Mandela International Day mhla ka-18 Ntulikazi okulilanga uMandela azalwa ngalo. umqondisi obona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni Nelson Mandela Foundation umnumzana Luzuko Khodi utshele Studio 7 ukuthi kukhangelelwa abantu abafika izinkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,000. Kuleli nane kubalwa abange baba ngumongameli bamazwe atshiyeneyo kuzokazi leAfrika laphetsheya.
Sibancedisile abantu abanomdla ukuza apha into yoba bangaxakeki kakhulu ukulungisela into yoba xa befika apha babe nawona ma-experience nawona mava amnandi neenkumbulo abanozithatha bazidlulisela kwabanye abantu. Intetho kaBarack Obama yeyona sifuna abantu bemke bequlathe yona apha, ingumphako abanowunika abanye abantu.
Intlanganiso yeNelson Mandela Foundation eqhuba lumbuthano isebenza ndawonye le Mutsipe Foundation le Obama Foundation. Yithi inhloso ikukhuthaza abantu emhlabeni jikelele ukuthi kube nabakwenzayo ukuguqula impilo zabanye njengalokho okwenziwa uMandela. Umnumzana Khodi uthi inhlupho ezibhekane labantu emhlabeni jikelele ngalezi nsuku yizo ezenze bavumelana ukuthi umnumzana Obama nguye umuntu oqondileyo ukwethula isifundo salonyaka.
Sifuneka sikhangele umuntu ozawuthatha izinto zonke esijongene nazo kwihlabathi aziquke ndawonini. Asibonise into bazithini ingxaki ngobunkokheli futhi zisolvwa njani ezo ngxaki kwihlabathi. Zithini ingxaki ngedemokhrasi zethu ezithatyathweyo zakrutshwa zinkokheli ezikhokelayo, ingakumbi kumazwe ahlwembuzekileyo nangekaphuhle ngokwaneleyo. Naye ke ungomnye wabo bantu.
Isifundo salonyaka senziwa ngesikhathi lapho kwaMandela ubezabe sele minyaka elikhulu ezelwe. Senziwa njalo sekusele ilanga elilodwa ukuthi kube yiNelson Mandela International Day, okulilanga lapho abantu abenza khona okutshiyeneyo kusiza abanye. Ilanga leNelson Mandela International Day lethulwe inhlanganiso ye-United Nations ngo-2009. Injongo yalo ngeyokuhlonipha imisebenzi emihle kamuyi uMandela owabhubha mhla ka-5 Mpalakazi 2013 ngemva kokuchitha iminyaka edlula amatshumi ayisithupha 67 years yempilo yakhe elwela ukuqeda ukucwasana ngebala loncindezelo. Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamuhla sikhangela amalungiselelo okhetho sokusela amaviki amabili nje kuphela ukuthi lwenziwe mhla ka 30 kuNtulikazi. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uchaze umhlangano wakhe lomongameli Putin wele Russia obukhangelelwe ngabaningi emhlabeni jikelele eHelsinki njengenhlandla lakuqala lokulungisisa ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Umongameli Trump wethulela amazwi ngemva kokuhlangana loPutin okwamahola edlula amabili, owaliswe intatheli izindaba ukuthi ziphatheke kuwo. Ekhuluma ngobudlelwane bamazwe omabili, umongameli Trump uthe njengokubona kwakhe amazwe omabili aza balokudlelwano obuhle lanxa bekungabuhle eminyakeni edluleyo kubangelwa ngokhulumende ababekhona, isithi akuncedi lutho ukuqhubeka amazwe la engezwanani. Vule isigodlo someli walo kwele Ethiopia. Ukuvula kwalesi sigodlo namhlanje kwenziwa ngemva kweviki amazwe omabili elobelane isivumelwano sokukhomisana umlotha sokuqeda ukulwisana obese kuleminyaka edlula engamachumi amabili ebanga umngcele lapho okwafa inkulungwane lenkulungwane zabantu. Inhloko kahulumende le-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed uningize umongameli Isaias Afwerki wele Eritrea amanye amakhiye esigodlo someli welizwe lakhe esisenzikini yedolobho le-Addis Ababa. Lokhu kuhle kwaba yikugqiba uhambo lokwethekelela lelo lizwe kukamongameli Isaya okwensuku ezintathu. Elinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphe lithi lizaqakethekisa ukuguqulwa kwendlela uhlangothi lwezempilakahle oluphathwa ngayo ikakhulu kudaba lwemali kulandelwa isivumelwano se-Abuja Declaration esikhuthaza uhulumende bamazwe awezwekazi le-Afrika ukuba logacha isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini semali ehlelelwa ilizwe. UMavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli kanobhala jikelele uMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uDr. Samukele Hadebe uthi lolu hlangothi luqakathekile ngoba isizwe singeke sathuthuka nxa uZulu elizweni engaphilanga. Ngakho-ke ethi uqakathekile ukuthi lapho sekuhlelwa ukubuthaniswa kwemali kahulumende lendleko zakhe i-budget kulandelwe isivumelwano sezempilakahle ese-Abuja Declaration.
Okokuqala siqakathekisa ukubana i-budget indleko ifane lalokho okwachazwa ngaphansi kohlelo le-Abuja Declaration, hathi ukuthi i-budget yelizwe ifake imali encane kulaleyo. Kodwa esokuqakathekisa kakhulu yikubana impilakahle itholwe ngumuntu wonke.
UHadebe uthi ibandla lakhe lizoqakathekisa kulondoloza lokwelatshwa kwemikhuhlane esibhahile kulezi nsuku.
Sizaqakathekisa lokho esithi thina yokuhlolwa kwabantu esithi i-screening facilities ukwenzela ukubana imikhuhlane le esibhahile elizweni lonke jikelele eZimbabwe inqatshelwe ingakaze idale umonakalo omkhulu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Chenesani Ntungagwa uthi malutshwana kakhulu amabandla ezombusazwe alezithembiso zokuthuthukiswa kwezempilakahle.
Ukubona kwami mina inkokheli eziningi lezi kazilaleli kakhulu, asobantu abathanda ukucebiswa, bayakwazi konke. Singakhangela kade even islogan sezano sikhuluma ngokunge-corruption, sikhuluma ngokuba le msebenzi esaliyana ivoti zazithi indigenize empower employ. So abanye laba khulumeka kakhulu ngesingathi infrastructure.
Okukhankaselwa ngabamanye amabandla ukuba ingane ezileminyaka engaphansi kwemihlanu abazithweleyo kanye lasebekhulile bazokwelatshwa kungekho mbadalo uthi kakukutsha.
Okwakathesi yikho akula lutholutsha. Izibhedlela eziningi laphambeni evine zikahulumende singasolwa odokotela. Udokotela uyabengela even ukwenelisa ukuthi ezihambise emsebenzini kumbeni ngemota ke kumbeni ngemoto yomsebenzi, izingubo ezikhonapho sezizindala, imithi milutshwana, ukusila kwabantu kube nzima ke mabe kugulile kumbeni ukubele lama-extend onala.
Okusekelwe ngumnumzana Sambulelo Maseko, isakhamuzi semzini we-Highfields.
Ilizwe lilabanye abatrained ukuthi ngamanesi, kodwa bonke bona basezitridini abala msebenzi. Ukuthi bazangena njani imisebenzi akulokhulumayo. Njalo ukuthi khona bethu khona nxa be-expanda izibhedlela zonezi bezenelisa yini ukubhadala omongikazi labo bonke labo ukuthi besebenza khona ale emakhaya hambeni ngaphi.
Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthembele kwabenhlanganiso zomhlaba ezitholisa usizo lwemali ngoba isilinganiso esikhulu semali esilusebenzisayo ivela kizo. Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zixwayisa uhulumende ukuba siyingozi enkulu lesi simo. Kumele kube ngumthwalo kahulumende ukunakekela impilakahle yezizalwane zakhe. EleZimbabwe lilokhu lisehluleka ufinyelela isilinganiso esavunyelanwa yinkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika sokuba uhlangothi lwezempilakahle lutholiswe isilinganiso esisukela kwesilichumi lanhlanu ekhulwini 15% semali ehlelelwa ilizwe kubhajethi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayithoba munye munye ngele-Pakistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi alikhulu elilamashumi ayithoba munye munye lani 194 lilahlekelwe ngabadlali bonke phakathi kwe-49.2 overs. Iqembu lePakistan lithe seliphendula latshaya amaranzi alikhulu elilamashumi ayithoba munye munye lanhlanu kuma-overs angamashumi amathathu lesithupha, njalo linqobe kusasele amabhola angamashumi ayithoba munye mbili lani ukuba lifikise ama-overs angamashumi amahlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe selikhokhelwa nge-2 kanyange lePakistan kusele imidlalo emithathu. Umdlali weqembu leZimbabwe uPeter Joseph Moore uthi kunenge okumele kulungisiswe ngabadlali beqembu leZimbabwe ukuze lenelise ukuncintisana lele Pakistan kwimidlalo emithathu eseleyo.
If we're going to better ourselves as players, you have to be able to adapt and rotate the strike better. So it is something we have to work on.
Na sifuna ukukhula njengabadlali, kuzamele sifunde ukumelana lesimo esiyabe sibhekane naso emdlalweni nxa sitshaya ibhola. Akukho lula ukuba labadlali abatshaya ibhola abayisithupha, ngoba labo abaqala ukutshaya ibhola bengaphanga bephume kuba lobunzima, ngoba labo abalandelayo kuyabe sokumele kube yibo abaphakamisa lokuphathisa iqembu. Yikho ke kuqakathekile ukuba labo abaqala ukutshaya ibhola behlale isikhathi eside bengakaphumi.
Emdlalweni wokuqala odlalwe ngolwesihlanu oledluleyo, iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamashumi ayisikhombisa lane. Umdlalo olandelayo njalo ngowesithathu phakathi kwalawa maqembu, ukhona ngolwesithathu mhla zilitshumi lathoba mnembili, njalo kumele iqembu leZimbabwe linqobe kulo mdlalo ukuze liyalele lokho lilamathuba okunqoba kulo mncintiswano. Ngoba nxa elePakistan linganqoba kuyabe sokusitsho ukuba selihlela nqoba, ngoba kuyabe sokuyi-3 kanya kusele imidlalo emibili. Umdlalo wesine uza kuba khona ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili kunyanga kaNtulikazi, kuthi wesihlanu njalo ngokugcina uza kuba khona ngensonto mhla zingamashumi amabili lambili. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeQueen's Sports Club esedolobheni lakoBulawayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Nami lo ivela kumuyi umama kaNo ehamba lamagabazi. Singakaluphethi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele bezikhokhela. Ukuvota kwamapolisa amasocha labanye phansi kohlelo lwepostal voting phambilini kokhetho kuqhubekile lamhla kulilanga lokugcina, abanye besola ukuthi bavota bebukelwe ngabaqhatshi babo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.